Kulabanye abantu abathika bathakazelele ukuzibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Unumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uzibuse. Kodwa ke sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uzibuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siyakholisa yona. Kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo. Singakholisani kambe elizweni eselingasela mali. Ilizwe elingasela kudla. Ilizwe elingasela msebenzi. Zonke izinto seziphelile zibhidlekile.
Umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu.
IZimbabwe kayise yilo lizwe lelani esalilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelani nozibuse kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Kungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe. Sithunjiwe ngabembi begolide. Sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu. Abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla leZANU-PF leZPF zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse. Umnumzana Patrick Ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakweleZimbabwe uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti ngisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesibona abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono. Sebengathi sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose ababisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa. Silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selilize neze lachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu. Abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli lile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani. Zimbabwe is a unitary state. Yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njengoba vele ilizwe leli yilizwe elilodwa elilemihlobo etshiyeneyo yabantu. Alisoze liqunywa ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga zokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba lempi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona, kubanga ulwelwane.
Lokhu kusekelwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF othi kunenge osokwenziwe libandla lezanu PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka 1980
umuntu engavota phela ama plans amakhulu njengalazi aso sesikhala futhi kwenzendiwayo esingathi ngama minerals umuntu omnyama wayengafuni sometimes sikhule abantwana bezibavu sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesukuthatha futhi kokuvota into engabengavoti bavota so asikukhaleni ukuthi usuku lolu luqhatheke kakhulu ithi phela abantwana bezibavu
umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomo wethu uyantenga ntenga imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuse la namhla ongazaka asebenze umhlabathi kasilawo sezandleni zezanu sibuswa izanu lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlanga kumhlubulo wamathabuleland ngegugura hundi kuze kube la namhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bo babamkhulu labo bababethu abafake kukura wunda lokhu ebeyangangcwatshwa akulazibuse esingamjabulela kumbe singabhiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhuya
lo Dube laye uthi akusize kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegugura hundi
awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igugura hundi ungakhomba nje ukuthi laphaya badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabo nje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasakolonizwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wegugura hundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingama-20,000 eMathebeleland lenkabazwe.